kakhulu siyathokoza kungenye izinto ebesikhuluma ngayo siyi-MDC Alliance ukuthi sifuna ukuthi lathi sithatheke ekuprinteni kwalawo maphepha sibakwazi ukuthi aprinta ngaphi azabe menjani kuprintwa amangaki yiphi company njalo njalo so siyathokoza kakhulu ke ukuthi umthethwandaba usunquma ukuthi ludaba oluqakathekileyo okumele lubanjwe masinya ngesiphangiphangi kuyinto enhle kakhulu ebesivele siyikhalela siyathokoza ngakho kakhulu lokho
ye kodwa isikhathi-ke kungaba le mpumela eliyifunayo isikhathi esiseleyo libona ingani singafeza lokho elikufunayo
isikhathi siningi kakhulu ngoba nxa sikhangele into zokuthenda lezi asozinto ezingathatha amaviki yinto yamalanga amabili amathathu kusaphela iviki sasesithendile ngeviki esibili amaphepha abe seprintiwe esekhona eselindele ukuthi asetshenziswe akuso nto engathatha isikhathi kumbe engahlupha hhayi into nje esikhathi esifitshane
ye kungani ibandla lakho kuyilo lodwa elasukuma lakho ezalolu daba emthethwandaba
ye sesinesikhathi eside sisebenza izinto siyi-alliance yikho-ke siyakhangela-ke ubungcithi lobuciko ukuthi nxa sisenza into enje kambe-ke yisiphi-ke isandla kumbe iluphi unyawo esingalusebenzisa luhambe luyenze lokho yikho-ke kwakhanya-ke ukuthi ibandla lethu-ke umkhokheli wesitenda yetite oliloya-ke nguye kumele ahambise emthethwandaba kodwa uyabe losekelo-ke lwawonke amabandla kwe-alliance
siyananzelela ukuthi emthethwandaba njalo lamuhla esinye isiphathamandla sebandla lezanupf umnumzana Khasikhwere icala lakhe lesulwe umthethwandaba wathi usuthisekile ngakubone endlini yakhe ukuthi ngempela wayesesabela impilo yakhe lithini lina njengamabandla ezombusazwe nxa libona umthethwandaba lawuvuma ukuthi kuthathwa umbuso kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kwaba lokunjalo
ye owenzakalayo udaba nxa belulungisile bona baluhambisa ke bangaluthushisi ngamandla luqine ukuthi ke balunqobe bona njengestate balwenza ke lube wiki ke bathiye kulama-loopholes kwenzela ukuthi umantshi ke ozathetha lolu daba ke amkhulule ke amthole ke engela cala ke umuntu ababefisa ukuthi atholakale ngela cala into kakhasikhwele hhayi ayivele isilungisiwe nje umajistrat ke kasuye umthushisi ukhangela amafekta abekhona kuground babe bem-advayizile ukuthi hhayi kumele uhambe kuma-justice ufuke ukhulume lokhu lalokhu 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 bona-ke bangasa-opposi umantshi-ke uyamkhulula umona.